ubuso bonke leli Zulu lisina, alizange dimukuna njalo khona manje namhlanje hayi lilokho lisina izulu. Okunye okubonakalayo sibili ngumoya, umoya ubuchaya sibili ubusuku bonke. Kwezinye indawo kuyakhanya ukuthi khona hayi into azimanga kuhle sibili, ngoba inkinga eba khona ukuthi nxa izulu lingana libe linengi ngasikhathi sinye, indawo eziningi azenelisi ukuthi khona zibe le ndlela yokulokhuza yokusebenza lawo amanzi lawo ngoba abe maningi kakhulu. Yikho ke kwezinye indawo sibili hayi abantu bayakhitshwa sibili, abantu bayasuswa ngoba kuyabe sokuya ukuthi amanzi asegcwele yonke le ndawo, aba maningi kakhulu ngesikhathi sinye. Okokuthi khona kuningi okuphazamisekayo ngoba indlela zokuthi amanzi lawo aphume ahambe abuyele njengasolwandle ahambe nje aziziningi le ndaweni eziningi.
Ngokubona kwakho indlela eyenzwa ngayo indlela ongathi indlela eleZimbabwe ingathola khona isifundo ukubana nxa kule ngozi enje abantu batshelwa njani njalo nini?
Kuningi okumele sikufunde ngokwenziwa iAmerica. Kungasikhathi esikude umongameli welizwe uJoe Biden ubephuma ekhuluma ngokuthi kwenzakalani njalo kuyini akufakileyo ukuthi kulungisiswe lokuthi uhulumeni uzakwenzani. Umongameli welizwe lo ophumayo nje asakhulume nxa into zisenzakala. Ugovernor uDeSantis uhle waphuma ingakafiki ilokuzeni i-hurricane, sisalungiselela ukuthi iyeza. Lokhu kutshengisela ukuthi khona okwenzakala ebantwini yinto okumele abantu abakhokheli babe phakathi kwayo, ngoba yibo abameli besazi, yibo okumele sibabuze ukuthi kwenzakalani. Njengokwazi kwami engakubonayo mina ngemva kokwenzakala kwezinto ezinje, bayalandelwa bonke ababe behlakelwe yilesi sihlakalo, banikezwe indlela zokuthi bangababe le ndlela zokuthi baye phambili, impilo ziye phambili. Le into engekho eZimbabwe liqiniso lelo. EZimbabwe singaqala ngokukhuluma ngokuthi khona silazo yini indlela zokuthi nxa kule sehlakalo esinje singenzani. Hayi, zinlutshwane azikho sibili, ngoba njengokuthi sikhangele nje ukuthi khona njengoba kuyindaba yamanzi le, abantu bazabe bevalelwe besendaweni ezokuthi abangeke basuke, zikhona yini ama-helicopter azafika akhipha abantu ayebasa lapho okulungileyo, akhona yini ama-boats, khona ama-boats asetshenziswayo lapha ahamba kumaswamp achaya ukuthi even amanzi emalutshwane ayafika athwala abantu abasuke. I-emergency rescue services zethu ekhaya eZimbabwe azikho, yile qiniso. So into okumele siyifunde lapha from iAmerica yinto enaleyo ukuthi khona ilizwe kumele lihlale lilendlela zokuthi nxa kulesehlakalo esinje sizakwenza lokho.